ye hayi kumqotho lokho sizwa umbuzo lo ukhulunywa lapha lapha nabantu ngilanke saha kusiya kunyelwana ukuthi kube lesifaya kwaba khona khona lokho ukuthi kukhulunywe lokho ukuthi khona ekhethe ukuthi khona ilizwe leli engalithola beliphiwe linjalo liyilokho eliyikho khona yini kumbe njengoba kulomngcelo laphana kaJameson angathola ukuthi kuqunywe laphana na ukuze isabelo semathebeleleni sizimele njengomthoka sizimele sodwa wala unkomo lokho sibe kwazi phela ukuthi unkomo wazakala njengokuthi nguchief wachiteza ibala leyo ukuthi chief wachiteza lelo walithola emashonaleni babemncoma behamba layo umuntu odawafa umsika bona laba oshinamano and so forth wayevele ehanqwe yibo pho-ke kwaba nzima yena ukuthi exexebulethe naye laba kabasale bezimela ngale erodisha liyane ngale izimbabwe eyangale ngapha kube nomthakazi ukuthi ilizwe liqunywe azengekuthanda ukubetraya abantu after fighting istruggle abantu bendawonye
wena ngokubona kwakho umnumzana Joshua Nkomo ungathi ngumuntu owathengisa na isizwe sikamthwakazi nxa sikhangela ukusayinelana lo mnumzana Robert Mugabe iUnity Accord
Unkomo kathengisanga muntu lapha isikhathi segugrawundi sasiyisikhathi esibi kakhulu Unkomo walamula inengi yasala isembuthweni izipra yasala lokhu isembuthweni in different camps or barracks yikho lapha ikhona izipra so-ke laba abalutshwana babe sebephumile bayakwenza labo umkhankaso le udissident le yokuhlamuka whatever one might call it Unkomo laphana wabona-ke igugrawund ibulala abantu babengelazikhali kutshiswa abantu betshiselwa imizi abantu bebulawa kubi ngathi zibulawa inyamazana ngalokhu-ke Unkomo wabona ukuthi khona angaqhubekeli phambili ngempi ekumbe ukukhupha umbutho wonke wezibra singakhohlwa ukuthi bona lawo amakhomandazi ayesebothiwe esesejeli olookout omasuku labodabengwa umumo olwana wawuza kuba mubi kakhulu empilweni zabo bonke labovelapho wakhimu babengasoze bephume so-ke Unkomo akazenge ethengise isizwe sikamthwakazi ngobana liyani impi yayingalamalungiselelo ayo njalo yayingakhangelelwanga ukuthi khona umbutho wezipro ungajoyina kuliwe kubanjwane sibili izikhali singakhohlwa ukuthi zase zithethwe abanye sebesembuthweni ku-national army including mina ngokwami ngase ngingenile ku-national army so kwakunzima-ke laphana-ke ukuthi khona sithi impi iqhubekele phambili abanye bangali abanye bangali ngalokho kuNkomo kuyasayina laphana kwaba lokudedelana kwathulwa abantu basila ngobana igugrawund yayisilwa labantu ababengelazikhali so-ke ngalokho-ke hhayi Unkomo kathengisanga lutho laphana ngobana wavuma kuphela ukuthi usayelelwane i-unit accord isisayiniwe leyo unit leyo bangaki labo abasuka lapho abasuka khona basiya kuma-assembly point abo ngoba bahamba bayahlala enkathi yayithiwa yini i-assembly point yakhona babeke izikhali zabo phansi basebesiya ngaphi Unkomo wayengela ama-distant awayewathumile ngobana Unkomo wayengasoze iqalise impi ezikhali ezerekeni so Unkomo kazenge vele ethengise laphana ngoba lombutho omningi umbutho wezipro lokhu ku-ami abantu sibili ongazonthiwa khona uyalwa sibili laphana uyilabo ogwesela lapo then idiresi yabo bona labo abanye bakhona ngobani ondevu siyakwazi ukuthi babengaphi ondevu ziqamule amankomitsho lawo kodwa-ke kwakungumbutho yini lo kumbe wawumuzwa ngedwa nje ukuthi khona omunye ufuneka operate laphana kungenale structure beripota kubani sikunanzelele khona lokhu sikunanzelele njalo singikhuluma kakhulu ngakho